sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathe ithuba ukuthi ngibonge uBlessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lesishona olwamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesine mhlaka 17 kulwezi 2022. Ngokuyini ukumete Saidi endabeni zethu namhla.
Commissioner General kahle qale ngezikiwi zegogwe lezo ezithumba amatitsha besenza umsebenzi esikolo.
Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF bathumba ababalisi ababili. Uhulumende unika izabelo ezithiyeneyo amabhasi ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho ukuthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloku okuyabe kukhulunywa ngakho.
Kuyaxokozela ezikolo kwele South Africa okulabazali abatshaya phansi ngenduku besithi kabafuni ukuba abantwana abangabafana labangamankazana bangene ezambuzini ezifanayo. UMavelas Nakamba okuqembu le-Aston Villa labanye abalodumo abadlalela iqembu leZimbabwe Warriors bathakazelela umncintiswano ozayo oweWorld Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi kulababalisi ababili abathunjwe izolo eGogwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Inhlanganiso le ithi ababili laba bebelobisa abantwana imhloliso ngesikhathi bethunjwa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
I-R2s ithi ukuthunjwa kukamnumzana Onias wathi lonkosazana Joyce Jimo sokuchiye ababalisi enkabazwe bethithibele. Akwaziwa ukuba bafihlwe ngaphi yilabo ababathumbileyo. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele umsakazi we-Studio 7 ukuthi kabazi lutho ngodaba lolu. Umnumzana Felix Magalela Mafa okubandla le-Citizens Coalition for Change uthi kuyethusa lokhu.
Kuyasimangalisa ukuthi ibandla leZANU langenwa yini. Kulabantu bemzini abe-Commonwealth abazebona ukuthi kulokuzinza yini ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe libuyele njalo ku-Commonwealth. Yikho ke namhlanje babamba amatitsha, ba-adapta amatitsha esikolo lapho besenza invigilation.
Umafa uthi amapolisa kumele abophe bonke abacatshangelwa ukuba bakhahlameza uZulu.
Ubaba uMatanga, Commissioner General, kahle qale ngezikiwi zegogwe lezo ezithumba amatitsha besenza umsebenzi esikolo. Kuyasihlukumeza njengabantu beZimbabwe, hatshi i-CCC kuphela. Ngitsho labantu labazali labatwana ukuthi abantu babhala ama-examination izikliwi ngoba zona zaphuma esikolo ngamawindo sebebuya beziphazamisa imfundo yabatwana.
Kodwa umnumzana Tafazi kwaMgwadi obona ngezokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza joko ukuba amalunga ebandla leli athumba abantu.
We are not surprised by those allegations agitating falsehoods.
Asimangaliswa yilezo zinsolo zamanga thina lokufafazwa kwezindaba ezingamanga emhlabeni wonke jikelele zwa ngabantu bedinga ukuthi batholiswe izimali.
Umnumzana Ziyambi Ziyambi umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho laye uthi kuyamangalisa ukuba kulabantu abathi ibandla leZANU-PF kanye lohulumende bahlukumeza uZulu.
Ngamanga lawa akhulunywa mayelana ngokuthunjwa kwabantu elizweni, abantu bayazithumba nje ukuze kuhambisana nemicimbi emikhulu yamazwe ngamazwe.
umnumzana abekezela kumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kuyethusa ukuba lokhu kwenzakala ngesikhathi kulequla elivela kunhlanganiso yeCommonwealth ebelihlolisisa isimo sezombusazwe lokunye eZimbabwe.
Ibigger political issue yenzakala eZimbabwe ukuthi eZimbabwe ya-assesswa njengoba sikhulume i-assesswa yiCommonwealth ukuthi ingabuyiselwa yini kumhlanganiso leCommonwealth eli-Britain phakathi amanye amazwe. Uhulumende kamnankagwa ufuna ukuthi labo abazomu-assessa bebone ngani amalungelo oluntu ahlonitshwa.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela eZimbabwe Human Rights NGO Forum leZimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF, amapholisa labanye ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla unike izabelo ezithiyeneyo amabhasi afika phose amachumi amabili 18 ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Esethula uhlelo lwamabhasi lolu oluzaphathisa izisebenzi zikahulumende, uMnangagwa uthi kumele abantu bavotele ibandla lakhe ngoba laye useqinisaka kulandelwa ukufakelwa itshefu eGwanda ngomnyaka ka-2017. Kusabusa oyengumongameli uRobert Mugabe. Iphephandaba leChronicle libika ukuba uMnangagwa uthe okwamanje ubona ngani uzaphila kwesikhathi eside kulandela ukufakelwa iJeffu yilabo ababengafuni ukuthi angene esikhundleni sikaMugabe owagenqulwa libutho ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Kubikwa ukuba wafakelwa iJeffu ku-ice cream eyihluzwe eplazini likaMugabe. uMnangagwa uphinde wavula okusemthethweni umgodi omutsha eBlanket Mine oza kwenza ukuba inkampani le yembe igolide eliningi. UMnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla leZANU-PF uthi luyabukeka uhlelo lwamabhasi lolu oluphathelane lezisebenzi zikahulumende.
Uhulumende wathembisa into eziningi kubasebenzi bakhe lokesi ukuthi ngama-civil servants kusukela ekuqaliseni kombuso wesibili okababa uMnangagwa ngo-2018. Okunye kwalokhu okwakuthenjisiwe yikuthi kona izisebenzi zikahulumende zizatholelwa indlela zokuhambisa zisuka ezindlini zisiya emsebenzini kalula njalo kungela ntengo. Lokhu esikubona kusenzakala namhlanje eGwanda yikugcwalisa izithembiso ezafakwa ngubaba uMnangagwa lohulumende wakhe kuzisebenzi zabo ezikahulumende ukubana bazabadingela indlela yokuhamba elula njalo ezayenza ukubana izamba zabo zisale zingavuzi. Lokhu engikusho yikuthi kona bazathola i-transport eyamahhala besiya ezindlini zabo njalo elula eqondane labo. So amabhasi lawo esiwabonayo anikwa i-Public Service Commission yiyo indlela ekugcwalisa izithembiso ezaziyenzwe uhulumende kusukela ngo-2018 kulokhu kubuya kusiya phambili.
Lizwa njani lina njengebandla Chuma nxa uhulumende esenza izinto zonke zonezi ezinje? Ngoba abanye bathi elikwenzayo kumbe okwenziwa ngumongameli uMnangagwa kulutshwana njalo sokuthethe isikhathi eside.
Into ejabulisa kakhulu ukubona uhulumende okwaziyo ukunakekela isebenzi zakhe njalo futhi okuqakathekileyo okwaziyo ukugcwalisa isithembiso zakhe abe ezenze ebantwini kuyanika ke ithemba. Sibonile eHarare komishina izindlu ezakhiwayo njalo siyakwazi ubana ezigabeni eziningi phose ilizwe lonke kulezindlu eziyakhiwayo. Lokhu kusebenzelana lama-banks o-NBC, CABS, Mutual lamanye amabhanga anjalo asebenzelana lohulumende ukubana izifiso zonke njalo lezithembiso zikahulumende zigcwaliseke.
UMnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU-PF besixoxa laye ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla.
izinto zalo uhulumende njengehlala yenza ziyamangalisa. Ungaza ke utsho ukuthi izinto ezihlalele phansi kwahluzwa ubuchopho ngaloko okuyabe kukhulunywa ngakho. Kanti umuntu nxa esiya emsebenzini ukhangelelwe ukuthi enzeni. Angithi umuntu ukhangelelwe ukuthi ahole ihole eliziyamphilisa limvumele lokwenza izinto ezithiyeneyo ezifana lokuthi nxa esedolobheni adinge indlu yokuhlala kungaba yi-stand kumbe indlu esiphelile ayibhadalele ngemali alayo kumbe ayekweleta kulaba abakweledisa izimali besazi ukuthi usebenza umsebenzi ozakwenza ukuthi enelise ukubhadala lezo zikwelede. Kube yikuthi njalo abantu bafuna ukuzihambela ngezabo indlela zokuhamba kanti abafuna ukuhamba ngazo. Into yokuthi uhulumende uza kuthi khona uyanika ama-civil servants izisebenzi zakhe amabhasi ubaphelana amabhasi.
Abebandla leZANU-PF bathi uhulumende uyazama ugcwalisa izithembiso azenza ebantwini ukubapha indlela zokuthi bayefikisa ngazo emsebenzini bengahlawuli. Wena ubona kungcono ukuthi benze njani ke lapha Mkandla?
Singasabaholisi lowo lalowo azidingele okokuhamba nxa efuna imota azithengele imota azahamba ngayo ngesikhathi sakhe esiya lapho athanda khona. Ngiyabona lapha kuluhlu ukuthi iMatabeleland South njengesibonelo kuthi izaphiwa amabhasi amathathu ayasukela ngaphi ehlala ngaphi ethwala bani yiphi indawo ezasala elama-civil servants yababalisi labasenza emakliniki emakhaya labalimisi labo bani bani. Amabhasi amathathu angayigoqela yini iMatsouth yonke usuka esigodini usiya eBybridge usiya komakhulela usiya kombimbale usiya eChikwalakwala usiya eSturipas usiya Voka usiya emkwabeni khona levokola ngithiya lezindawo eziphakathi. Uhulumende abodlala ngabantu kakusebenzi ama-civil servants angabenzi odoli bakhe ngabaholise iholo elithenga abantu bazithengele izimota zabo bangahambisa ntando besiya lapho abafuna ukuya khona njengalokhu esakwenzayo thina sisebenza ngama-civil servants singababalisi.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla uthakazelela ezombusazwe sixoxe laye eseGwanda esabelweni seMatabeleland South. Iningi labazali abadabuka eZimbabwe abalabantwana abafunda kwele South Africa bathi abavumelani lemithetho elakho ukwethulwa lugatsha lwezomfundo eza kwenqabela ukuthi abafundi bavizwe ngokuthi ngamantombazana kumbe ngabafana ngenjongo yokuhlonipha ilungelo labafundi bobulili ama-gays and lesbians. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kugwalo olwethulwe lugatsha lwezemfundo e-primary le-secondary lolu hlangothi lukahulumende luthi imithetho emitshale elifuna ethulwe ezikolo zonke kwele South Africa izaqinisa ukuthi amalungelo abafundi bobubili gays and lesbians ayahlonitshwa ngokugcweleyo. Lolu gatsha lufuna kungasabi khona izambuzi ezilotshwe ukuthi ngezabafana kumbe ezamantombazana. Lufuna abantwana basebenzise yiloba yiziphi izambuzi. Lufuna njalo kungasavunyelwa ukwehlukanisa abantwana loba ukubabiza ngokuthi ngamantombazana loba abafana. Limithetho engakethulwa isivuse umsindo omkhulu kubazali amabandla ezombusazwe labezenkolo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Vusman Mathwasa ulabantwana ababili abafunda kwele South Africa. Uthi ingozi lefuna ukwenziwa lugatsha lwezemfundo.
It's not right ngoba thina singabantu ni singama Africans. So I think bona they have the right ukuthi babizwe kanjalo, but bona ukwenza kwabo akumelanga kufose abaphathi ukuthi sonke ukuthi yonke ingane so sekumele i-treated like it belongs to LGBT community. Not everyone belongs to that.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi uMadawu Ncube uthi akudingwe enye indlela hathi lefuna ukulethwa lugatsha lwezemfundo. Uthi njengomzali uyaqakathekisa ukuthi umntanakhe azazi ukuthi ungumfana kumbe ungumntombazana. Uthi bakhathazeke kakhulu ngoba sekungathi umthetho ofuna ukufakwa usubamba ngamandla bonke abantwana ukuthi babe ngabantu bobulili. Intathe zindaba edabuka eZimbabwe uMxolisi Ncube laye ongumzali labantwana bafunda kwele South Africa uthi kuqakathekile ukuthi ilungelo labantu bobulili lihlonitshwe. Kodwa
abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kuzaxokozela okumangalisayo edale le-House of Representatives eseliphethwe libandla lama-Republicans kulandela ukhetho olusanda kwenziwa. Idale leli beliphethwe libandla likamongameli Joseph Biden kungakenziwa ukhetho. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine liza kwenelisa ukuthengisela amanye amazwe amabele okwenyanga ezine ezilandelayo. Lokhu kulandela ukwengezwa kwesikhathi sokuba ilizwe leli lithwale amabele elwandle. ELeRussia belifuna ukwephula isivumelwano samazwe lawo mabili esokuthwalwa kokudla ngesikhathi kulempi kwele-Ukraine. Abezinye inhlanganiso ezizimeleyo labamabandla ezombusazwe amancane aphikisayo bathi kulusizi ukuthi abaphiwa ngayithuba lokuhlangana lequla le-Commonwealth ebeliseZimbabwe ukuzohlola ukuthi ezamalungelo kaZulu ziqhutshwa ngemfanelo yini ukuze iZimbabwe ibuyiselwe kumanyanolo. Iqula le-Commonwealth leli lifike elizweni ngempela sonto lagqiba uhambo lwalo izolo ngemva kokuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa okhokhela ibandla le-ZANU-PF kanye lomnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-CCC. Lihlangane njalo lenhlanganiso ezizimeleyo ezimbalwa eHarare. UChamisa leziphathamandla zenhlanganiso lezi batshele iqula leli ukuthi iZimbabwe kumele ihloniphe amalungelo oluntu ngokugcweleyo ukuze ibuyiselwe ku-Commonwealth. Abangaphiwanga ithuba abafana labezaphu labenhlanganiso ye-Ibhechu likaZulu bathi badanile. Sixoxe lesiphathamandla se-Ibhechu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo lesikhulumeli seMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo onguye osungula lingxoxo.
Sicabanga ukuthi okwenze bangenelisa ukuthi bahlangane lathi kuyiwona umkhuba wokwenziwa kwezinto eZimbabwe wokuthi ke bona iZimbabwe bayibamba njengokuthi iHarare. So mabe buyile bahlangane leHarare basho ukuthi bahlangane leZimbabwe yonke jikelele. Bese ngithi ke makade kungabe besibabonile-ke labantu base-Commonwealth kahle kahle babunkomo besinalokhu engqondweni yethu ukuthi ngabe ulwazi lolu besiluthole kusese nesikhathi ukuthi bayeza. Besizimisele ke thina njengebandla le-MRP ukuthi besizahamba khona leHarare mhlawumbe sithumele abantu abangafika mhlawumbe 10 babe nama-placards nemibhalo thizeni nomusho thizeni esiwuchazayo ukuze bavule amehlo ngendlela abasebenza ngayo. Ngoba esikunanzelelayo ukuthi-ke kuningi okuhlupha iZimbabwe ngaphandle kwezinto ezenzakala eHarare ezinokwenza nalokho kwenziwa iZANU-PF. Ngoba singakukhangela kuphela ngesiZANU-PF zabona ingani kuthiwa kumele kulunge kuphela kuZANU-PF. Kanti uhlupho luseZimbabwe yonke ijikelele kumele ukuthi kulungiswe izinto ezinene. So-ke thina besahamba-ke lapho-ke manje noma bengasiphanga-ke umcijo ukuthi sihlangane labo sikhulume face to face besizimisele ukuthi siyedemonstrator khona ngale-ke siphakamise ama-placard. Leyo nto izaba yithulu engcono yokuthi-ke sibonise umhlaba wonke nge-displeasure esinayo khangeleke inhlupho zethu esinazo njengabantu bakomthwakazi.
Mnumzana Fuzwayo, lina lani njenge-Ibhechu likaZulu yiziphi izikhalazo ebeliyazifikisa kuqula le-Commonwealth lele?
Vele okuqakathekile yindlela abantu abaphatha ngayo elizweni ikakhulu imadedeleleni. Ezithi zikathesi kuthiwa kulungiswa udaba lomdokazo igenocide yegugrawenji kodwa uzathola ukuthi inkabazo ifiwe ngaphandle. Inkabazo kayinikezwa ilizwi layona ikuthitho ukuthi ifuna kube njani. Kuningi okuhlukumeza abantu bemadedeleleni, i-marginalization eyenzakala elizweni. So mbona ngazathi konke khonokho yizinto ezoziqakathekile ukuthi abantu siziphakamise ukuthi hhayi nalobo baba lo elitshele esithi yena uyalungisa udaba lombhuqazi akalulungisi ngendlela esithisa i-victim kodwa ululungisa ngendlela esithisa umbulali. Yiso lapho okuqakathekile ukuthi mhlawumbe kwazi ukuthi hhayi ngoba ingozi ukuthi abantu bedilive ukuthi udaba lomlilo uyalungiswa lona kusenziwa amadlwane. Umhlazane udaba lolu selulungiswa kuze kuyebuzwa abantu abayibo abalimanayo ukuthi bafuna ukuthi banje njani bebanje ngubani ngapi ngasikhathi bani
umoyo ngemva kwemihlangano yaleliqula labomnanga kwalabochamisa lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ubona iCommonwealth ivuma yini ukwamukela iZimbabwe futhi
esikunazelelayo babuNkomo ukuthi ukukhuluma esikuzwileyo kakhulu inkulumo zabo mnangagwa nezabochamisa ngale ikakhulu ke kuyikho lapho okule okulendima enkulu yepolitics edlalwayo ebonakala international. Sizilalelile inkulumo zabo sazizwa nje kodwa uyabona nje ukuthi ukukhuluma kwakhona ayisikho nje lokho kubonisa ukuthi abantu bazimisele ukubamba izinto eziyizo eziyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe libe yilokho eliyikho khona. Uma ulalele even abochamisa abazange bake bathinte ngento ezifana lezi ubaba uFuzo asezithintile ngeyinye izibalisa. Okwenza bangazithinti ukuthi bona aziba affect. Njalo umnangakho angeke akuthinte lokho ngoba akum-affect kangako ngaphandle kokuthi-ke abe batshele ukuthi hhayi uyakulungisa unendlela okuwulungisa. Bebe sebejikayo ngale besivalele ngaphandle ngapha emathebeleleni ukuthi singezwa. Thina-ke sikunanzelelayo ukuthi-ke asazi khona ngesiZimbabwe ukuthi bafuna ukukusolva kanjani kodwa thina njengemathebeleleni ngapha emthwako omthwakazi into engingayisho ukuthi thina asizi ukuthula ngoba esikunanzelelayo ukuthi imathebeleleni ngumthwakazi yonke jikelele ilokhe isibekelwe ngaphansi abafuni ukuthi ilizwi elangapha emathebeleleni kulokomthwakazi lizwakale internationally so ngaleso sizathoke thina-ke whether bayayibiseli iZimbabwe kumbe kabayibiseli mbweni ngala ukwenza kakhulu umahluko kithi ngapha emathebeleni ngoba inhlupho zethu zabe lokhu zingekasova lokhu zifanana ngoba ungananzela inhlupho zeZimbabwe eziningi ziye yene kakhulu kuma-human rights abuses into ezasukela ngapha kugugurawundi ukubulawa kwabantu abantu abalokhu bekuqhubeka behamba nje kungela muntu obathintayo
babafuzwayo akuyiphethe
akhangela enkulumeni zonezinto ngoba besitho kamoya bena kuhlezi abantu bonke abasesezibeya but izimo umkhangele lilizwe elilamazwe ayi-2 alenhlupho ezithiyeneyo ukuthi usithi ngobani oyabe mele uhlupho lwemathebeleleni because inhlupho zemathebeleleni times they are not seen as the national issue but they are seen as a regional issue so ukuthi uma bekhuluma labana bakhuluma ngombuso but thina sikhuluma ngamangaba ngokuthathelwa amathuba emsebenzi nokungaqhathwa
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu ubexoxa endawonye lesikhulumeli sebandla leMthakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo kungxoxo ebilawulwa nguNtungamilimo Nkomo
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele okugoqela abasedoha khona le kwele Qatar sizalethulela impumela yale midlalo suku ngosuku lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni siyani indlebe kumsakazo we-VOA Studio 7 lizwe izindaba zemidlalo ye-FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke
umncintiswano wenguqu okudinga intshantshu yezizwe zomhlaba owe-FIFA World Cup 2022 uqala ngesonto elizweni laseQatar amaqembu ezenguqu amazwe omhlaba atshiyeneyo angama-32 ayangqikilana kudingwa intshantshu ekhangelelwe ukuphiwa isicoco mhlaka 18 kaMpalakazi kugqitshwa imidlalo le. U-Ezra Chisa Spanda we-Studio 7 ukhulume labanye abadlali benguqu abalodumo abadlalela iqembu lesizwe elama-Warriors.
Imidlalo yezizwe zomhlaba eFIFA World Cup ikhangelelwe ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Kunye nabadlali benguqu labo balawo amaqembu abawasekelayo. Asizweni ukuthi umdlalo olodumo odlala amaWarriors uMarvelous Nakamba osedlala eBrithani yena usekela liphi iqembu?
Ngidlalela Aston Villa UK English Premiership. Ya, ngiye World Cup ngabe ngisupporta iArgentina. Mbona ngani iqembu ngani ha liqinile so far. But akhona amanye ama teams also like are strong, but for me I think seven supporter iArgentina yembona ngana vale good chance to lift the cup, World Cup in Qatar.
Owake wahola iqembu leHighlanders iqembu lesizwe labafana baleminyaka ngaphansi kwamajuma amabili lantathu 23 kunye lelesizwe lamaWarriors ngasikhathi sinye. Uthulani Biyancube yena uthini?
I think it's World Cup this year. I think it's between Brazil and Argentina. I think those are the two teams I think they can win it. But ngaba lama surprises, but for me I'm going with those two. Brazil or Argentina, and I want Messi to win it before he retires.
Oh, Argent, Ajira Sao, Laye, all the like companies, Mabasen, the Lama Warriors, a dream team. Yaka Gajang, Muyu Renard Fabish, Utamatam, Bamane, Gulumunisane, Satuki Legakulu was a Mizaru and Gulku.
We want to know in terms of the competition, I'm a country, I'm an example in terms of the corner. Like we said, with the competition, that is the defense guys, the Gulubanga. Sithandazela zila osifisela iArgentina for ikhethi lawani ekanela no Messi. He has won everything for all in football, except in the first only one. I'm sure his colleagues, his teammates, even in Argentina, they are paying for all of this.
Buganti Alexander Maseko was the cool ruler. All the leqembu leHighlanders kept in at the Sundowns. Kunye leqembu leMaurias, uhamba labafana beSamba Stars.
In the World Cup, I'm thinking on my side as much as I want ama African countries with aphumelele. That's my first choice, but I'm looking forward for Brazil to reach the finals. Yeah, let's hope they will. But I really want ama African countries to go further until in my final.
Cameroon Football Association. Why won't Dalolo Tumo Samuel Eto'o? Uthi iqembu lakhe leCameroon liyathatha inkezo le. Amazwi akhe aphikiswa ngumdlali weZimbabwe owadlalela wabuya waqeqesha iqembu leHighlanders wadlala njalo ku-Dream Team. Umathinda Khathazile Ndlovu.
Uyabona njani? Awuvele ngathiwa kuleZimbabwe ukuthi say iZimbabwe ngawini because ngamaZimbabwe. Yeah. I think uyakhuluma because ngumCameroon. Yeah. But I think Morocco is much more stronger than Cameroon. But again, anything can happen, yes. Anything can happen. We are not saying what gonna because we learn and miss our Yiluto. It's this piece of not gonna learn and miss your own family.
Kulokusola ukuthi kungani ilimqintisane weWorld Cup yahanjwa elizweni elingahlole ibhora leQatar. Njalo ke kutshisa kwamagama. Umathinda uthi World Cup ibhoda ngamazwe omhlaba ngakho ke abantu bangasoli.
Ubhlathela yanto wasola ukuthi twani bamsi weWorld Cup isaza. Wasola sese somuthi esola abanye abantu. Ibuvamile lo. Ngingaze libuye eAfrica khona kuyatshisa la kuya. So ibhora ladlalwa enyu. It doesn't regard us of weather. Ngibona ngani kula mathumane ngamakhadi zeAfrica angahlanisti host iWorld Cup la. Ezibona zikule grant dada. Singakwazi ukuthola simple ama amathrones.
Umncintiswano weFIFA World Cup uvame ukuqhutshwa ngenyanga kaNhlangulo noNtulikazi, kodwa umdlalo yalonyaka idlalwa ngalesi sikhathi ngoba kubalekela ukutshisa ukuba khona phakathi komnyaka elizweni leQatar okuyilwe liqoqa limdlalo. Ngiyimelela the 7 igama lamu Ezra Chisa Sibanda.
Good Life Talk namhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngenhlelo ezijeneyo ezenziwa ngabesifazana. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU PF bathumba ababalisi ababili eGokwe. Uhulumende unika izabelo ezithiyeneyo amabhasi ngesikhathi ukhankaselwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Kuyaxokozela ezikolo kwele South Africa abazali bachaya phansi ngenduku besithi kabafuni ukuba abantwana abangabafana labangamankazana bangene ezambuzini ezifanayo. UMarvelous Nakamba okuqembu le Aston Villa labanye abalodumo abadlalela iqembu leZimbabwe Warriors bathi bathakazelela umncintiswano ozayo owe World Cup. Sasilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimumagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yabwe.